Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Ingcwethi kwezombusazwe zithi uhulumende ukhanya ngani ulungiselela ukubopha abantu abakumabandla aphikisayo labo bakunhlanganiso ezizimele zodwa. Ulandela umbiko othi baqamba amanga ngokuthi abazomvikela bafuna ukugenqula uMongameli Emmerson Mnangagwa. Liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Isibhedlela seThorngrove Isolation Hospital sinikwa impahla etshiyeneyo zinhlanganiso ezimbalwa. Ulivedoc uhlelo lwabesifazana asidluzeni bomama sihlolisisa ukwenzakala elizweni okuqela ukubotshwa kwamalunga amathathu omanyano we-MDC Alliance okuthiwa baqamba amanga ukuthi bathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 namhlanje ngo-7:30 p.m.